Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mswakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlaka 19 kuNhlangula 2019 igama lami nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla leMDC uMnumzana Tendai Biti utshela umbuthano oyenzelwe ngapha kwelemelika ukuthi umongameli Mnangagwa ulako ukuhluthunelwa umbuso ngamasotsha nxa engalungisisanga ezomnotho. Phambilini kwelanga lokunanza iziphepheli umhlaba wonke jikelele, sizalethulela udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla leZaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo. Namhlanje sixoxa lowalwa impi yenkululeko uMnumzana Strike Mgandla oyisiphathamandla sebandla leZaphu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamkhokheli webandla leMDC uMnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha ngendlela uMnumzana Robert Mugabe agenqulwa ngayo nxa engaphuthumanga walungisisa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo nje mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo engapha eWashington DC.
UMnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano okwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria uMnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa uMnumzana Craig Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi ndaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave zviri zvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo, kumele sikhulumisane. Umkhokeli wethu ku-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Vachamisa vanofanira kuva vari patable, MDC inofanira kuva iri table, iye Emmerson anofanira kuva ari patable, kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. UMnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe aloku ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso ongcindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do you make democracies think?
Ubiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu, umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo, kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini, i-66% bafuna umbuso okhululekileyo, i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho, ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Pambilini kwelanga lokunanza ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kusasa, abeZimbabwe abahlala enkambeni yeDugwi kwele Botswana bathi impilo njengesiphepheli kayiba phathi kahle bengazi ukuthi ikusasa ibaphatheleni. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inengi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDugwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Impilo engafiswa ngumuntu wonke nje ukuthi aphile eyikhomfort, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza lama challenges ayenza ukuthi umuntu asukele izweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
So kuphela ozawa ukuthola wena ukuthi nje uphile kulokule peace kungela imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasuchibi oyisiphepheli esihlala eDugwi othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Baphila impilo engathi ngesithiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe batshelwa ukuthi bazaya kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba eBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akula sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. Uchibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza.
Ngokuhlala kwami enkambeni angikayiboni into enhle bona zonke izinto zizinto kuphela kulabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kubasizile but kimi mi kuyimi mina umoya amboni kulento enhle engahlangana layo
noma nje isiphepheli isikhala ngempilo yenzima enkambeni lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha okamongameli Emmerson Mnangagwa njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi ukuqonga kwentengo yempahla lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo, ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esihambeni salo ukuthi ligcine isiphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7 eGaborone, weleBotswana.
Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abathumele ngomakhalekhukhwini ngeWhatsApp phela besitshela ke abakufisayo abalakho enhliziyweni lani lilakho ukuthi lisithumele ke amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngiyabingelela abasakaza abahle babu Chris labo babu Gande ngisithi nje ngibonge kakhulu indlela isakaza ngakhona muhle umsebenzi siyabonga mpela okhulumayo uLobi Ndebele ngiseGoli ngithi ke mina lami hayi nje ngiphawule nje okwami ngendlela engibona ngayo ngoba lezi zinto zepolitiki ziyabe zifuna ukiyo zona zithanda ukuba nzinyana ngoba mangithanda ukubhekisisa i-government le khona hayi nami ngibona nje sengathi iyaphazama uma izobe ilokhu iqhubeka ikhasha amakhampani ase-America ayiwo ayifakele i-sanction ngibona nje sengani mhlawumbe badlalisa imali ngoba angishini nini nibe bekhashile leyinye yakhona yahluleka nayo so okungimangazayo mina ukuthi indaba kanti balokhu besenza into eyodwa kota bebona ukuthi umphumela wakhona kawukho kanti kungani bona bengazihambe libona self bekhulume nalabo bantu abayibo abafakele leyo sanction dani kulokuthi bethathe imali enengangaka engasizi lizwe beyibuyisela kuwo kwayo futhi mina ngowami umbono nje ngibona ngani ayikho into engabancedisa kulokho maye kuyikuthi bona bayakubona ukuthi isanction day ingene ngendlela engasiyo kababe lesibindi besifesena nawo ama-America bekhulumisane bebona ukuthi mhlawumbe makuhlulana lapho kungcono than kulokuthi bethathe ikhampani yakulelo lizwe futhi ebafakele untwinyo bebe besebenzise bona mina kanye kuboni nje ukuthi kuyikule nqubekela phambili lapho and then okwesibili engikhala ngako sengike ngakhuluma nami ngisithi mhlawumbe ngifisa ukuthi ngabe liyake lihambele ngale kithi nike nisakazele nathi sizwe likhulume nje likhona ngale esigabeni sakithi echefuni echolojo bakhona mhlawumbe abantu abangakhuluma nezinye izinto esizidingayo khona ngale zigcine sezikhona ngilibingelela nje kuseni namhlanje ukuthi nami ngolandela iStudio 7 so into eseZimbabwe isizwisa ubuhlungu kithi sokuthi i-government yethu noma ilokithi yazama but kanye kuboni mina ukuthi izama ngayiphi indlela ngoba abantu bayahlupheka bengisekhaya nje 3 days beka abantu bayahlupheka kula msebenzi bayenza noma yini nje okurongo kuphela indaba yokuthi bafuna ukusebenza elizweni Ngiyabonga.
Hey linjani umsakazane Studio 7, banjani abantu? Ya Claude Mhlanga ngokulawayo. Ah, kunzima lapha. Etopeni ya. Siyabuya. Nyama magetsi ya hamba. Sikhathi eside ama-business yabuyela emuva. Khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele. Manzi lawa. Eyi. Ya kunzima sibili bakithi. Asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Yebo, ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli be Studio 7 abasithinteke nge WhatsApp lani ke lilalo ithuba lokuthi lisiphe elilakho enhliziyweni zenu nge WhatsApp. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Ndlovu. Ngiyaxolisa, ayiso Strike Ndlovu, ngu-Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu. Asizweni ke ingxoxo esibela.
Ngikho kwenza ukuthi ngo-1987 bafundelele uNkomo ukuthi ahlanganise izaphu, izaphu ezani CF. Batike futhi igama lezi lokuthi zaphu, bathi ihlanganise zombili ngase zihlangene, zizabizwa kuthiwe izani CF. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuna ukucitha igama lokuthi izaphu, ukuthi uNkomo wayemele enye into engathi ezani. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe, kwasebenzisa amandla kahulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthiwe zenziwe nguhulumende wezani CF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kusho ukuthi izaphu kayisekho ukuthi yake yenziwa okwehlukeneyo nezani CF. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele i-president yelizwe oyizani. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasebandla omabili sehlangene eseyizani CF kuzaba ngumgaba. Uqanjwe ngelizwe, uNkomo akabhalwanga kwi-unity accord. And okutshengisela ukuthi kwakufuna ukucithwa ukuthi nguye waqalisa i-national movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke emasebenzini emathelevizini, sekufuna ukucitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo nozipra lezandla lowerefuse kuzaba ngu-Rate Nyong'o. Yena owabuya muva khona-ke kwaDabengu. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi yachaya impi ezwayo okakhulu kuwukuthi ma usukhangela iregulami ukuthi amabutho angasiwa ngamajerile asesiwa asekwazi ukujamisana lempi yamabutho erodisha direct izipra ikwazi ukuthi ikwenze lokho yayila mabutho amaningi amanye seangola amanye sezambia yikho kwasijikilanka sawuthi ukuthi kungaze uzokuchaya umbhovo kuye kuphela ivele izakabhiliziyephatha iharari yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanje besabe ukuthi izitha-ke ake ukuzicindezela cindezele nokuthi yenzani ukuthi lize lithathe kuzagcina kusehla ukuthi izandla yayingaphambili kwezitha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi yaleli lize kakhulu ezapho yaleli lize kakhulu nokuthi uNkomo yena ngokwakhe wayebasinda.
Ye siyabona njalo ukubana ibandla lezaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani izaphu libandla leMathebeleland, lanxa kunkokheli babekhona abafana labo Chinamano labo Msika ababengasomandebele. Ungathini wena ngakho?
lokho kuya imali kule muntu engakwenza lokho lokho kungawumali sina ukwenza abantu bezana ngoba iexecutive kankomo ingakathathi ilizwe unumber 2 wakhe kwakungithina manje lanxa uthina manje sebhukuthi kwasala kungumntu so akuzange kuze inkomo abe le-deputy emasebenzi phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo xa wawusazi lapho uyakudala uthikerema lo nyandoro besesitenshini izapho yasisakhiwo uthikerema lo nyandoro besesitenshini babengotshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu ngo-1969 kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu ngathi qeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba nezapho bangikhona bephuma bathi bebuya bayajoyina inkomo njengokuqalisa kwabo i-ANC ka-1967 so abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement le nkomo vele emashonaleni nabanye bakhona isikerema lonyandoro onyagumbo omazimbamuto nso abantu babesejele ukufunyeza yikho-ke from there sokusiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonaleni babaningi for example umuntu owayeqinile kwi-information yezapho nguwilimsaruzi kwakula womkarati ngapha nxausiye emashingo ngapha kulabamdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezapho wayevela emashingo abanye bevela emanikalenda abanye bevela khonale kuzezirini lokukorekore.
Siyabonga. Lo ke ngumnumzana Strike Mkandla. Strike Mkandla ke ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Besixoxa la kuhlelo lapho esikhuluma kona ngembali yebandla lezaphu levuyo lezibra. Siyaqhubeka njalo kusasa ngengxoxo yethu lo mnumzana Mkandla.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Esizwe ke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unobhala ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, umnumzana Milton Ndowu uthi ugatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation Commission alusekeli hlangothi ngoba lungayisiyo ngxenye yebandla ngitsho lelilodwa elezombusazwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amalunga edale lephalamende athi afuna umthetho wenqabela ukutshaywa kwabantwana esikolo kunye lokuxotshwa kwamantombazana azithwalayo ukhangelisiswe lumthetho ngoba bathi bona ubuyisela imfundo emuva. Umongameli Donald Trump welemelika lamhlanje usungule umkhankaso wakhe wokuncintisa ukuba ngumongameli okwehlandla lesibili edolobheni leFlorida. Inkulungwane lenkulungwane bezisemhlanganweni wakhe lapho avezwe emphakathini ngunkosikazi wakhe uMelania Trump. UTrump uzitshaye isifuba wathi ilizwe liphakathi komnotho othuthuke ungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Uphinde njalo wathi yena konke okuhluphayo elizweni usenelisile ukukulungisa. UTrump uzabhekana lozanqoba kukhetho lwama-primary awebandla lama-Democrats. Kulamalanga ngiyaxolisa kulamalunga ama-Democrats ayedlula amathumi amabili ancintisayo ukuthi angene kukhetho. Ayenza ke ama-primaries okutsho ukuthi ozanqoba nguye ozabhekana lo-Trump. Omunye walabo abafuna ukuthi bancintise ngowake waba ngumsekeli kamongameli Barack Obama, umnumzana Joe Biden. lo balaleli ngumsakazi ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Everyone from the Carolina, from a bunde paka, baby manja. She used to call me Rastafio, because I handle money. Nada mo kuzanga, Carolina, ninga, weba singa getu. Kayenda ya fliu, kayenda ya pelu, kabambi na chula no kukaba. Choka Holanda, baye kanga, na usanga teva, karimunta para. Mabukwane vya chuka kusiroja Napuno mulenzi, nendakalo mulenzi Nayato mulenzi, ya puko mulenzi Puno mulenzi, yeyandyo moyo, yeyandyo vesa Nande miokuto maolo, apuno lumoto mwezi Iyo mulenzi naweta Katini chuku kola chikuse Katenge nuru kucholukula Nemba kusomeno, nemba kusomeno Na ina winga kuma nyesomeno Kusomeno webango marangi Kusala mungu, vila waka
Lelo osakhulayo osefuna ukubusa ilizwe le Uganda uBobby Wine ngumhlabeleli njalo khona kwezombusazwe esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe liyakwanisa njalo ukuthi lisithinte njalo lisilalele ntambama ngo 7:30. Asihlanganeni njalo. Igama nguChris Gande.